Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani mahlabe ezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 womgqibelo omhla siku 26 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama-by elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho ezek yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota.
Kuma-prosecutors, aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela, ngokubani bona abayimeli indaba.
Iinkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo, ikakhulu inkomo, phansi komngcele weMlambapeli owehlukanisa eleBotswana leZimbabwe. UMongameli Joe Biden weleMelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama-by elections luqhutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho ezek yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seKwatsana utshele intatheli zindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that we had put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the voter roll, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Hello, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. Kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo, intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo, okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi, engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo echabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuchila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo. Lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle kuzefika lapho zagcina khona sosingena kebhokisini sovota. Ansuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo kuba nguwe nje.
Isakhamuzi senkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ezeki kuthi asakwazi ukukhethwa ukuvalwa kwakhona suka singanasiqondi kahle ukuvalwa kwakhona singaziwa kathesi mbe kuzaba kuhle. Ibizo lamthwalikho ngalesivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikhokumeza lithola.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke umncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba senkulumani.
Kulamanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejiste ezindaweni zonasiyasiqiniseka ukuthi abantu bona la bahlala kuzona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokumele namapholisa kumbe abantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-Terminus. Kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa from Ungozi Mine bemguzi bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube nokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amaqembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amaqembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amaqembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle. IZANU PF ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo ikahulumende okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetho lusoze lube ngolukhululekileyo noma ekanjani.
Iningi labaxoxe le-Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalu tshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhitshwe ngabe Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu 735, abantu abavotileyo bangu 157 kuthi eMkhoba eGweru, wenye indawo elabantu abangu 208 ababhalise ukuvota, kuvote abantu abangu 88 kuphela. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkono eHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Into ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhipha abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabongela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe ala wakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela uTshamisa, ukhangela uMnangagwa, bayebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
Yeah, there was a kind of political disturbance here. Kube le noise ebekhona la. Sokusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezanu. Amapolisa kukhanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Qale kukhampeyina phakathi. Abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyakhampeyina. Bamphumisa phandle. Ikhona nje mphuma phandle mina. Wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezotshwala. Yesufuna ngiyakhampeyina. Kuphendulane khona mthi angikhampeyini mina ngiyakhuluma ku-Studio 7. Baqalisa ke ukufuna ukulwa lami. Wathreaten ukuthi engichaye sibizini ezimbodlela ukucina ukuphuma amapolisa. Yena ukhuluma ukuthi abantu abe MDC abe opposition bafuze bechaye bazakhiselwa izindlu.
Amanye abandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abe ebhalwe phandle kwendawo zokuvota, abe ebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengabona amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho. Kodwa izekhi ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo. Isikhulumeli sezekhi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Ndasari zirufamba zakanaka, tingati tiri kuona ma-polling station edu anhu avhura ma-polling station zvakanaka makuseni. Ende makuvota kuri kuitika, mapolling station dada anonoka kuvhura, kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes. Zvakare tiri kukurudzira vechinzi kuti aiwa, kana mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picture orisa pa social media, kuchikora mutemo kukwenu tori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Uketo lwetu luhambe kuhle, amapolling station avhure ekuseni. Omene ibandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha olwe Youth League umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela isithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabazika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Ndikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma-by-elections lawa. Asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le-by-election. So thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
IZEC ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama-by-elections kusasa emini. Isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane lesiphephelisa kwele Ukraine ezivalekele impi lebutho lakwele Russia. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphephelisa kwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impi le. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elimelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela namphala fo bembula. khona.
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zeMlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulumbuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa weMlambapele umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa khona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkomo sebeqhuba futhi.
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu beqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo yedwa obuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eGwanda South. So asakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumende, sebekhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamulamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo ayengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Ke kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimeli indaba. Amasela ayasibusa thina njengabantu beGwanda ama-farmers sithi istokfem bayithithe njengemeta
uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso record zakhona ziseHarare kanti i-vetinary yakithi ngiyazi ibanikele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi nxanga vela kuthi ikomo gidi bakwazi bajike bona kuthi ngakabani ngancube ngkajodi ngkabani babonakala banikazana inkomo zabo futhi bajiwe amarekodi aseHarare ngasilawo thinala anikazikhathi umsebenzi okukhululilise.
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazathatha lokhu abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithatha umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Othilia Svanda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ikakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo ePhalamende labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma-constraints la kuma-ward wona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama-posters abanye ekubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo. Sibone ibandla lezanu-P F liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engikubone kusenzakala kumawadi wonke awenkulumane kunye lakuwadi 21 eChabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazane labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota? Njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Iloba nje bekungalula ngoba izeki ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okusho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokho kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokunciphiswa kwezigaba kulokho kukhona ngoba kuyikhonokho esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolunqa lubuyile ezigabeni lufisuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abaselathemba kuzeki abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangkhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Silethemba abantu baphumile ngobuningi babo besiyarejista ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Othilia Svanda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye-Operation Dudula.
msakazi ninjani nabalaleli i-operation Dudula ne-Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ehlukeneyo i-operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandria iqiniso lilonke asikuboni angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi so uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukubuyeka ke lokhu masinyane kuzoba khona eside isikhathi njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa so ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze bazifoma lezinhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazwe kumaqembu ezepolitiki ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu
wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale oANC bona ke
yebo silizwile iqembu leDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye bacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandelwe nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni iqembu elihlela izwakala liphakama liphikisana kakhulu nalokho okufakaniswa iDA iAction SA kaMashaba sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemfomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu be-Action SA kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi okokuqala iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvumo yokungena imvumo yokuhlala la kulelizwe kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yili qembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo esize sabona laphana kulocal government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile alazi ukuthi kufanele lenze njani
lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba isikhathi sisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.